Angiselaso isikhathi sokuthi ngichithe ngiphendulana labantu be-MDCT ngoba kusobala ukuthi injongo yabo yikuthi ke njengoba sesivele sesilungiselele ukuthi izano sesiyayikhipha enkayi sebebuya bezezama ukuthi basetshenziswe izano. Hayi, thina enkayi singamaNdebele umvundlu tshaya lesikhundla. Lokho kuzazitsho ngo-2023. Angidingi ukuthi ngitshone ngiphikisana labantu ngesilungu okuthiwa ngama-appendages ezano ngoba okundwisayo kathesi kumbe engilwa lakho mina enkayi yizano PF. So anyone oyabe ephikisana lami enkayi uyabe izano PF. Kumbe anyone uyabe phikisana labantu benkayi enkayi babe beyizani PF. Asisadingi ukuthi kube lo muhu wamabandla enkayi. Sizazama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu osenkayi azi ukuthi okungafuneka enkayi izani PF. So kanisadingi ukuthi ngitshone mphendulana labantu be-MDCT.
Uthi wena abantu kumele babambane phansi kwe-alliance. Ukungani lokho kuqhakathekile kakhulu kuwe?
Kuqhakatheke kakhulu uDungamile ngoba injongo yokwenza i-alliance nxa wayesaphila uTsvangirai yayingeyokuthi wonke amabandla aphikisayo abuye abambane alwise iZANU-PF. So ngikhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi singazama ukuthi sifuqe ngamandla umsebenzi owaqaliswa ngubaba uTsvangirai engakafi ukuhlanganisa amabandla silwisa iZANU-PF. Kusobala njalo kumqoka sizanqoba ngo-2023.
Abe-MDCT bathi bazancintisa ukhetho beyi-MDC Alliance. Uthini ngalokho?
Khonoku abakwenza isitayela sezanu esitshengisa ukuthi kulokusebenzelana kuhle lezanu, esitshengisa njalo ukuthi nxa besithi bazasebenza lezanu sebeqalisile. Bayakukonfirma ke ngakhonoku ukuthi bathi bazasebenzisa ibala elithi MDC Alliance ngoba bevele besebenza la izanu. Izanu ekulwisayo yi-alliance efuna ukulwisana layo. So njoba i-alliance ifuna ukulwisana layo, lo ofuna ukusebenza lezanu uzabe sebenza lezanu ngendlela zonke. Akudingi lo muntu ongayanga esikolo ukuthi akubone ukuthi amajaha lezintombi laba abathi bayi-MDCT ngabantu asebesetshenziswa izanu ngoba izanu ingene ngekhulu asebekwenza lapha asebefuna ukuthi basebenzise i-MDCT ukuthi bangenele i-opposition ngekhulu.